Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party onkosazana Busi Moyo lo Sibongile Banda abasanda ukukhululwa ejele yemlondolozi kobulawayo ngemva kokusebenzela isigwebo sabo eseminyaka emithathu ukuze sizwe ukuthi abesifazana baphila njani emajele. UMabanda nguye umqalisi ziba.
Omama bathola nzima ejele. Kathesi omama sebebaningi kakhulu. Leqiniso lokuthi capacity imlondolozi eyihlele ukuyithwala isidlulisho. Ngoba ukudla akusekho, kudliwa umfushwa ongela mafutha, isitshebo esingela mafutha. Ibhinzi ngamaganazi ezinye ezingavuthwa yeso. Impuphu yangkhona, impuphu emnyama esingakwazinyanini. Laba abanye abaphansi amabiglas bayakhona ukuphenduka njalo emajele. Abantu laba balutshwana ukuthi angadala icala aphume aphile. Ngabe i-amnesty layo iyashala phansi ikikhangelisise abantu bona labo ngoba amanye amatshwala angikhona abawenzanga befisa kwaba yingozi eyabeshelayo so akufanani lalaba ama-bitlas ama-bitlas uphuma ngoseptemba ngo-october sebuyeshe ikhuluma ngabantu bama-drug ngabantu babo-ngikhuluma amatshwala amancane amo-8 months abo-1 year sebelebizwe lokuthi ngamajoba e-dish la bantu phansi abantu abasejele cela libamukeshe abaseduzane labo ukuthi umuntu lo aze abone indlela kungenxa yokubana uyabedingela abantwana okuya esizweni kodwa abesecina esezibona esebhale amacala ayiwo asemphasela phakathi.
Sake saxoxa lawe kuwona lo umsakazo usithi amalungelo akho awukholo lwesimuslim ayengananzwa ejele useseku-remand. Bekunjani kathesi?
Eharare kungcono ngoba kade bengangifoseli ukuzokhonza ichurches zabo kodwa ngapha emlondolozi besifoswa ukuya enkonzweni yangikhona ngesani. Kade ngihlalela kathana but kwesinye isikhathi kuzokuthiwa ngikhona kula muntu okumele ayekele ukungena inkonzo yangikhona. Azame ukukhuluma ukuthi mina phela libe wathi ngingumuslim. Impahla zokugqoka ngikhuluma kungenile 2 years ngisehluke ukukhuleka. Bengiphila ngokwenza ama-duas kodwa i-constitution yona inanga ngelo lokholo lomuntu. Ngoba kwesinye isikhathi wabezwa bephuluma besithi indodleni zama-right liyashiya phansi.
Wawusithi njalo bayasearch okungelanhlonipho labantu besifazane. Lokho bekwenza
like mina ngigqoka amandlazi ami. Kungenzakala ukuthi wakhohlwe ube kwathi uzashice. Kwesinye isikhathi bayathela ingubo ngamanzi. Kuphi emalangeni nje adlulele. Kube le research enye ethi abantu balahlekelwa ngeviki bayakwanisa ukuthi baseshe kafayi. Bayakhipha ukudla, bathi ukudla kakungeni emaseni. Kwesinye isikhathi bathathe amasaka okugeza. Kuthiwe akuvunyelwe ukugeza ngamasaka. Abanye manje babe belamalotion, amalotion awuvunyelwe. Kungaba le ivaccine abangani bayayisolela layo bayayithatha. Amakama, ama-telecom bayathatha okokuthi bakutshela yana lapha aguqa. Ngitshela nxa uyaguqela umzukulu wakho, kele ukuguqa uyabe usuphambana ifanitsho. So siyagezisa ama-trip.
Ye, ngomzukulu utsho ubani?
Ugadi uyabe yisazi kami.
Kodwa ngaba uphi umhlobo?
AmaNdebele khona avala mangabona angu-4 or 5 umhlobo wakhona. Oyedwa nje umNdebele ongani ulezindlane esingamkhonayo. Njalo into engimangalisayo laba amashona angapha ababehave njengamashona eHarare lapho esasivele khona eSburu. Angikwazi ukuthi buhlungu bani nolunye abanye abalalo phezu kwethu. Ngendlela esiphila ngakhona sibuya special standard kodwa siphumile singabaphilile. Bekunzima ukuthi imbhida yesisikhathi yabe ikhayiwe yaphela amabhuzu amachongololo. Bazasebefake emdizeni kunjalo. Ngizadlala ikhethi ukuya kwamagundwane bamachongololo lahla khatshana ngoba ungayekela kuyabe kungalaplani. La kwesinye isikhathi ade bebuya amavisa ade befike bahlalise nxa beze bengene ngo-1 befike bonakale ngama-9 sibabone ngo-1 kwesinye isikhathi bacothe bengabonanga.
Ungathini ngokufica sokule ngxabano kubandla lakho le-MRP?
Kubuhlungu khona khuyana ngoba sokuyabe sokukhanya abantu bathi naso sasisenza izipuni zokukapula ithukela befake enkomithini bona laba abayibasebengani badabukana labanye thina sikwazi ukuthi uhamba njani asikakuzwa.
Uzaqhubeka uphatheka kwezombusazwe?
Ukuqhubeka nyakhula ngaze ngibe sabuyele ngizele ebunzimeni okungaka siyaphambili.
Kuyini okhangelela ukukwenza?
Bengifisa kuphela ukuqhubeka nge-business yami nangathola kahle imali njalo ngingathola umsebenzi ongangingeda lapho kuyabe ku-right.
Kodwa i-business wawusenzani?
Angangithengisi ndingangithengi akhile uyishopu angikwazi but impahla zasendlini kukhanya kuchitheke okuningi ezigqoko khanya kuswela vele into eziningi kukhanya kuchithekile.
Kwangela muntu okukukhangeleli? Lo ngukwasazana Vusimoyo, ilunga lemthwakazi Republic Party, sizwe njalo omunye wakhe, unkosazana Sibongile Banda, basanda ukukhululwa ejele emlondolozi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.